Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Lanxa kukuhle ukuthi kube nezikole eziningi zokufunda, ukufundela ubudokotela, ukufundela ubunesi, obugqwetha kuba ngu-accountant. Okukhulu yikuthi abantu labo nxa sebefundile bayithole imisebenzi ebhadala imali eneleyo enza ukuthi bakwazi ukondla abantu babo.
Abahlali baka Ward 4 bensiza laba ku Ward 2 eMatobo esigabeni seMathebeleland South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo.
Abalandeli ama human rights balandela lokho abakufunayo. Ngesinye isikhathi uzakuzwa kuthiwa idemocracy ama human rights ngamakhiwo kodwa bayakhetha.
Abenhlanganiso ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuthi amise umkhankaso wokuhlukumeza abakulumsebenzi. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo odabuka kobulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lezomculo elithi Mawiza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abahlali baka Ward 4 beinsiza laba ku Ward 2 eMatobo esigabeni seMathebeleland South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo achaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF balimala kakubi kulesi sigaba ngesikhathi bekhankasela lolu khetho. Kodwa abezanu PF bathi labo bachaywe. Oncintisa emele i-CCC Ward 4 NCSA umnumzana Augustine Gumede yena othi uchayiwe wadilizelwa impahla utshele uNtunkamili Nkomo we-Studio 7 ukuthi uZulu lokhethi thibele kulumango. Uthi lokhu kulakho ukubangela ukuthi abantu bengayivota kusasa kumbe ukuvotela ibandla elibusayo ngoba besesaba ukuchiselwa imizi lokuchaywa izanu PF bengavotela i-CCC.
Baba sikhuluma nje hayi umuma umi ngamazwi. Sigcwele ukwethuselwa sichayiwe sabulawa izimoto kwabulawa i-property yami yonke bazibaza ngena lekhaya ke. So hayi umuma wakhona hayi. Labantu bayaphiwisiye ukwethuselwa ukuthi votelani lelokhu angikwazi ukuthi kathi vele kuhamba njani ukuthi sikhethele ukuthi sivotele ngapi thina sizikhethele.
Ungathi abantu balokwesaba okokuthi kabasoze bayevota kusasa kumbe bazavotela lelo bandla othi lethusela abantu.
Ye bangavotela lolele lethusela abantu ngoba umuntu angathi votela mina ngiyakutshaya sebebona lokwenzakale esigabeni kimi i-candidate. Ikho kunye kunika isiye kakhulu sebesesabisela imizi yabo ukuthi ingatsha kumbe icine imali property yabo njengami. Ngoba mina ngikhuluma ngisenze nje kubulewe i-property yendlini. Yonke bangene le ndlini wabulawa amawindi indlu yonke, kwabulawa imota yami, yabulawa wonke amazenge, bengilamazenge ama-spesters phandle angu-20, abulewe wonke ama-solar panel, akulanto ekhona endlini. So sengumuntu oqala kutsha ngamisenciweni.
Impahla yakho le okhuluma ngayo, ungathi ulahlekelwe impahla engena kumalini ngamadola eMelika?
Impahla yami yonke elahlekileyo mbona la ku-2000 ingadlula. 2000 juice ingadlula to 3000. Senibala la ma damages emota konke lokuyana kungazi. Kula sizo ungangena la ku 3000 or 3 point something.
Ubabonile abantu abenze umonakalo lo?
Ngibabonile baba. Abanye ngabaziwayo njengoba imota zakhona bezibhaliwe zokuphangwa. Abanye bakhona bebefake ama mask. Abanye bakhona kodwa vele siyabazi. Bayaziwa sibili ukuthi singabathini njengoba umuntu okwehlulayo angaza ukuthi akulandele ongayenza wesisa ukuthi uyakhula
lithi ngabezano PF kodwa bona baya kulandula bathi babachayiweyo
hayi baba umuntu ohlakaniphile uphela uyakwenza konoko thina sichayiwe manje baqamba ukuthi thina besizichaya size singena lezibhedlela langaphingaphi thina sichayiwe walinyazo lempahla zethu konke okuningi kwenu konakele sareporta lezeki ayithathi inyathela lapho kuhle kwasijenisa obani ukuthi izeki la iyathatha uhlangothi
uZulu wesigaba sakho ozavota kusasa kukhona ongathanda ukukutsho kuye
engithanda ukukutsho kibo yikuthi bakithi siyethuselo ngicela ukuthi lingabi lesiye buyani ngobuningi benu sizovota libuye ngobuningi benu ngoba asilandlela yokuthi singababisela njani ukuba khawulisa lathi yikuthi sibachaye kuxa ngiyacela ngobuningi benu kodwa yomuhle ziyampondo wozani ngobuningi benu sizovota sikhuphe izani endaweni yethu ngoba izani umbulali yabulala izani ubaba nkomo injengeenje edlimzwane yayo yathi usayinika ukudla ufice sidlile imzwane ayisizweli idla thina igangada thina pho ke angikwazi
umnumzana Augustine Gumede ngoncintisayemele ibandla le-CCC kukhetho lokudinga ukhansila ku-Ward 4 ensiza kusasa untungameli uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla sezanu PF ensiza umnumzana Malaki Nkomo yena othakula kwesaba ukukhona kulumango Nkomo uthi ibandla le-CCC lesaba ukunqotshwa.
Ngathi umumo umumo oqondileyo umumo oright umumo ongeke wenza ukuthi ama-elections angabi khona nangoba nje kube nesahlakalo esisodwa esenzakaleyo lapho sibone khona abantu bengani bayaxabana besethuselana amabandla okomabili ngoba lelyabezantis nabe-MDC ngathi nabe-TPC kube lokuphambanisana bona bebodwa bekhona ngale kodwa kwaphanga nje amapholisa angenela endaweni yangikhona ukuthi ungabi lodlakela kusetshenziswe ukhampeni ngendlela e-right
kodwa abe-TPC ngitsho le candidate yabo bathi bachayiwe badilizelwa impahla ngabe bandla le
iqiniso elingaba khona ukuthi ngezombangazwe omunye nomunye uyabe ekhuluma emele icele lakhe ngokubona kumbe ngokuzwa kwethu nangokubona okwenzakalele kwi-ground kwenzele kuba izanuphethu ibe inomhlangano kwathi laba abe-TPC babuya beqonde lapho okubuthene khona abantu abezanuphethu baba ngabantu ababagolombayo bekhuluma lokhu nalokhuyana okungayisikho okufaneleyo bakuthine ukuthulula abebandla lezanuphethu basethi hayi siyeke beni thina silapha ngoba thina sibhujile ngaze kezile emapholiseni lizahamba netek ukuthi khona emleza lapho esikhona sibhukhise ukuthi nasibezikhona nabanaba sekengani babalanda so ukuthana lokhu kungaba yindlela yokuthi njengabantu nje bekupolitics abantu abayikeni ukuthi sicana lapha nalaphana kodwa asingene sithi thina yinto esesingayithatha sithi sivikela ukuthi kube nophetho kumbe singamemezela ukuthi khona lolu phetho alisabanga free and fair ngenzela ukuthi amabandla wonke omabili abe setshengiselana ukuthi ngubani ongubani ngesikhathi esini yikho amaphosa athi omunye nomunye aza athenze umhlangano akube nendlela yokuthi omunye nomunye ubhukisile endaweni
kuyiwavotwa nje kusasa babankomo kukhona yini ongathanda ukukutsho kuZulu wensiza ovotayo ngoba abe-TPC bayakhalakhala bathi kulokufuthelana njalo kababona ukuthi ukhetho luza kuba ngolukhululekileyo
sengathanda ukubana ngutsho yikuthi zeyokuqala khona ekumbuzo ouqale ngawo babathi udlakela alivunyelwa kwezokhetho okwesibili ibandla le-TPC lilelungelo lokuthi bana nalo likhampeyine lingene kukhetho ngendlela eqondileyo nangendlela futhi njalo esemthethweni okubana uma lithe nalo lakhampena lade ukuthi lisekelwe ebantwini alikhuthaza abantu abazahamba kusasa siyebona ukuthi ofunwa ngabantu ngubani ngoba ngale ndlela uma abantu bezachasa ukukhalakhala ukuthole ukhetho alisoze liqonde ngendlela ukuthi sokube nalokhu nalokhuyana mina ngakutsho kubandla le ama-TPC ukuthi ukhetho selukhona lukhona kusasa abantu babo abatshela abantu babo bohambe bayevota njalo nje amapolisa asekhona ukubana akhangele ukuthi akuna muntu ohlukuluza omunye ivoti yomuntu yi-secret ngaze kwesikhathi khona umhlosezelo wathiwa lokhu nalokhuyana but ebhokisini umngena wethu ngalibanje le-TPC lisithela labantu sesiza kubona phela kusasa ngemva kokhetho ukuthi khona abantu bavotele funa omunye nomunye ungena ebhokisini lakhe siyevotela ibandla alifunayo engabuwa njengangenkani engafoswanga so ukhetho aluqhubekele phambili
Umnumzana Malagi Nkomo webandla lezanu PF esigabeni sensiza limuzwe ixoxa ecingweni lo Ntungamile Nkomo o Studio 7. Ekunanzeni usuku olwe Africa Human Rights Day namhla abenhlanganiso ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuthi amise umkhankaso wakhe wokwenza kube licala ukuqhuba imisebenzi yokulwela ilungelo loluntu elizweni. Bathi njalo imisebenzi yabo ivikelwe isivumelwano samazwe abensundu ese-African Charter kanye lesisekelo sombuso seZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe awezwekazi labensundu ukunanza usuku olwe-Africa Human Rights Day likamhlaka 21 Mfumfu. Encwadini yabe-Zim Rights ethunyelwe intatheli izindaba ngumqondisi wale nhlanganiso umnumzana Dzikama Ibere bathi bakhathazekile ukuthi eZimbabwe liqhubekela phambili ngokungahloniphi inhlelo zamalungelo oluntu e-Africa. Omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu umnumzana Charles Nyoni upha umbono wakhe phezu kokunanzwa kwe-Africa Human Rights Day.
Sisikhangela nje kwalese Zimbabwe kusegcekeni nje kusobala ukuthi ilizwe lase Zimbabwe kungasenani ukuthi nalo nje liyipart and parcel yaleli charter, kodwa yona ngokwayo ayilondolozi amalungelo la abhaliweyo, njalo kayiwakhuthazi ngoba ukwenza wayo ilokhu ivala isikhala leso esisetshenziswa nguZulu ukuthi akhulume amalungelo akhe njalo ilizwi lakhe lizwakale.
Wengeza uNyoni esithi kusobala ukuba eZimbabwe likhuluma okunye ngomlomo kodwa lenze okwahlukile ngezenzo zalo.
Okuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyayeyisa le-charter ngokungalikhuthazi. Uhulumende okhokhelwa ngomnankagwa ukhuluma ngomlomo esiya esandleni sokudla ngapha ngasenxile asuke esenza ezinye izinto ezitshengisayo okutshiyeneyo lalokho okukhulumayo. So into ebuhlungu, into edanisayo ukuthi asiyi phambili njengelizwe kodwa sileke sibhoda sisendaweni eyodwa angathi singabantu abalohambo abalohambayo kutshebetshebe.
Kwasekelwa ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uDr. Felix Mafasbanda.
Abalandeli ama-human rights balandela lokho abakufunayo. Ngesinye isikhathi uzakuzwa kuthiwa i-democracy lama-human rights ngamakhiwa, kodwa bayakhetha. Singabuye eZimbabwe, omama bayatshaywa, bayabulawa ngama-political parties, bayabanjwa uganyavu. Lezi nsuku siyakhala u-Honorable Tofa, umama ongabatwana ensiza etshayela ukuthi uncengana labantu ukuthi bavothele ibandlakhe le-CCC.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi inkinga zeZimbabwe zizolungiswa nguZulu waleli lizwe.
Kumele sinanzelele ukuthi i-regime esidila layo injani, njalo iphila ngani. Silokhe sesilama-research amaningi esayenzayo, sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyakhepshani. Sijala ukuzwa President ikhuluma abantu ukuthi ibani ukukura bago ukura uyabe khuluma khona oko yekuthi siyabhala ama documents sikhulume kodwa kungela action, kungela citizen agency.
Ingcwethi zokulondolozwa kwamalungelo oluntu zihlala zikhonona ngokwenziwa nguhulumende ukuhlukuluza bonke abaveza imibono ehlukile kule yakhe, abagoqela intatheli izindaba, inhlanganiso ezizimelayo, abamabandla aphikisayo lezinye inhlangothi zempilo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwelungelo loluntu. Imizamo yokuthola umbono kahulumende yehlule njengoba ubelokhe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini eye-WhatsApp umphathintambo wezemithetho oyisiphathamandla njalo seZANU PF umnumzana Ziyambi Ziyambi. Ngezikhathi eziningi iziphathamandla zikahulumende ogoqela yena uZiyambi zihlala zivikela ukubunjwa komthetho wokulawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo owe-PVO Bill, zisithi Lezi nhlanganiso zisetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ukuphambanisa umbuso weZANU-PF njalo esebenzelana labamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uvule okusemthethweni isikolo sokuqeqesha odokotela ekolitshini leGreat Zimbabwe University eMashingo. Ikolitshi leli elibizwa kuthiwa yiSimon Mazorodze School of Medical and Health Sciences ngelesine lamakolitshi kahulumende aqeqesha odokotela kwele Zimbabwe. Amanye agoqela ele University of Zimbabwe, iNational University of Science and Technology, leMidlands State University. Kusenjalo okwamanje ilizwe likhangelane lodubo lokuswelakala kwabodokotela labongi abahlezi bekhalala umsebenzi kanye lokuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngenxa yokungatholi iholo eleneleyo. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga e-Central Committee yebandla leZANU-PF, othe bemukela ngenjabulo intuthuko enziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Njengesithembiso esayenzwa kumongameli wethu oweZimbabwe ubaba uMnangagwa ubana sikusukela engena ehofisini sokutshintsha amagiya sesisuka entweni zokupolitika ngezikhathi zonke sesingena ku-developmental attitudes and gear.
Singathi kuyini okusitshengisela ukubana sokube lentuthuko kulokhe umongameli uMnangagwa athatha intambo bakhokhela isizwe?
Kuyatshengisela ke ngendlela aseyenze ngayo since engenile embusweni sesibonile ubana uloke zama ngamandla ke wonke ubana lungisise izinto ebezingalunganga. Khangela imigwaqo iyakhiwa, khangela amadamu akhiwa ngobunengi bawo, khangela amagetsi kuyazameka ubana lawo afakwe abe khona. Nangu iwange unit 7 lo unit 8 uyakhiwa, kusakhulunywa ngale kubhadoka egodigodi ngale lako futhi konke lokho.
Namhla umongameli Mnangagwa uhambe wayavula kusemthethweni ikolitshi ele Simon Mazorodze School of Medicine. Abaningi baya kuso la khonoko besithi akulancedo ngoba imisebenzi kayikho njalo kabashawulisi odokotela ngemfanelo. Uthini ngakho lokho mnumzana Chuma?
Upresident wethu useMasvingo eGreat Zimbabwe University lapho avula khona iSimon Mazorodze School of Medicine khona ngale eMasvingo. Siyakwazi ubana esinye isikolo esasivele sikhona kudala ngeseUZ lalapha ebukobulayo eNust kade sisokule esinye ngapha eMasvingo esesivulwa officially. Khonoko kutshengisa impumelelo lokuhambela phambili okwenziwa ngumongameli wethu ukuthi sithuthukise isigaba sethu noma kusiba lama brain drains odokotela bethathwa kodwa thina ngapha sizabe lokhu siba trainer mhlawumbe nxa umkhono wethu siba right abanye sizabe silokhu silabo khona. Kuhle ukuba le human capital khonoko esikwenzayo. Into eyenziwa ngumongameli wethu siyayincoma kakhulu.
UJoseph Chuma ngomunye wamalunga e-Central Committee yebandla leZANU-PF exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye sezwa umbono kamnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe mayelana lalolu daba.
Lanxa kukuhle ukuthi kube lezikole eziningi zokufunda, ukufundela ubudokotela, ukufundela ubunesi obugqwetha ukuba ngu-accountant, okukhulu yikuthi abantu labo nxa sebefundile bayithole imisebenzi ebhadala imali eneleyo enza ukuthi bakwazi ukondla abantu babo. Ungakhangela khathesi odokotela bathwele nzima kakhulu, kabaholi lutho, bayehlule ukufundisa abantwana, bayehlule ukwenza noma yini, sengathi azange bayafunda ezikolo. Ngakho-ke yikho okuqakatheke kakhulu khona lokho ukuthi kulungiswe umnotho okwedlula nje ube kuvulwa izikolo lapha lalaphana, ngoba kulula phela ukuvula izikolo kuyo yonke indawo, ungazivula uzivule uzivule. Kodwa umbuzo uthi lezo zikolo zilethani kulabo ababe sebefundile kuleyo ndawo? Kulapho ehluleka khona kuhulumende, kukhona lokho, kulapho kufanele kunqandwe khona izinto. Okwakhathesi uyehluleka kakhulu. Kuyadingeka ukuthi abantu abazabe sebefundile bayithole imisebenzi njengoba sengike ngasho, kodwa bangayitholi nje kuphela, bahole imali enengi ehambisana lemfundo yabo nomsebenzi lo ababe bewenza, kungakhathalekile ukuthi ibaphi. Okwakhathesi bonke abantu abaqhatshwe nguhulumende abafundile, yebo bafundile, kodwa kabaholi imali.
Kwenziweni-ke Ncube?
Akulungiswe-ke khona lokho. Okwenza bangaholi imali akula mkhonomo oqondileyo, okwenza umkhonomo ungaqondi ezepolitiki kazibanga kahle.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ngumcubunguli wezombusazwe. okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ababona ngokwenzakala emphakathini abakuhlangothi lwe-UN Global Humanitarian Overview bathi kulabantu abaningi emhlabeni onke jikelele abadinga uncedo olutshiyeneyo. Umnumzana Martin Griffiths ophethe uhlangothi olubona ngokuhlenga uzulu uthi bayalamba okumangalisayo abanye abantu ngenxa yokudumala komkhathi lokunye. Uthi impilo yabantu inzima endaweni eziningi emhlabeni wonke jikelele. Esethula umbono wakhe ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ku-OSCE Development Assistance Committee Peer Review, uNkosazana Samantha Power okuhlangothi lwe-USAID uthe lo nyaka kukhanya kulobuzima ebantwini okwedlula iminyaka yonke. Uthe umhlaba wonke jikelele ubhekane lendlala emangalisayo, ukudumala komkhathi okwesabekayo okubangele ukuna kwezulu lesikhukhula endaweni eziningi ezigoqela kwele Pakistan kanye lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Uthe akulalizwe elilodwa elilamandla okuphatha konke lokhu ngoba kufuna abantu bebambisane sonke isikhathi ukuze uzulu aphile kahle. Uthe imizamo yokulisana lezehlakalo lezi siphambaniswa ngumnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele Russia ohlasela ngamandla kwele Ukraine. Uthe kuhle kakhulu ukuba amazwe amaningi aphathisane lele Ukraine ekuncedeni iziphepheli ezisabalale umhlaba wonke jikelele. Uphinde wathi amazwe amaningi aseguqule imithetho yawo esenzela unceda ele Ukraine elihlaselwa ngele Russia. Uthe lokhu yikho okufunakalayo ngoba akulalizwe eliphumelelayo uma lidonza lodwa. UPower uphinde wathi ukubambana lokusebenza ndawonye kwenza ukuba abantu bazizwe beyingxenye yomhlaba. Uthe okwamanje kuningi okungenziwa ukuze kunikwe ukudla abaswelayo emazweni ajiyeneyo. Uthe lo nyaka elemelika selisebenzise amabhiliyoni edlula ijumi lamadola, $11 billion, yokunceda abaswelayo lokuthuthukisa abanye emazweni ajiyeneyo. Uthe njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2016 kuncedwa eleSomalia ekuliseneni ngendlala eyesabekayo, kumele amazwe abambisane njalo ukuphandela abaswelayo emhlabeni wonke jikelele. UPower uthe abantu badonsa nzima kwezempilakahle ngoba sebephila kwesikhathi esifitshane. Uthe kuzwisa usizi ukuba amazwe ehlulekile ukubuthanisa imali efika phose amabhiliyoni angamajumi amabili, $18 billion, yokuvuselela isikhwama se-Global Fund. Wezokukhudumala komkhathi uthe elemelika likhathazwa ngenhlupho ezibhekane labaswelayo abathole nzima ngenxa yezehlakalo ezibangelwa yikungani kahle kwezulu, ukuthunqa kwentuthu ezibangela ukufiphala komkhathi lokunye. UPower uthe bazimisele ukunceda amazwe athiyeneyo ngokwethulela uzulu inhlelo ezizalimukisa abantu ngokukhudumala komkhathi. Uthe kumele amazwe amanyane njengalokhu akwenza kwele Ukraine ukuze kunqatshelwe izehlakalo ezidalise nzima uzulu. Uthe nxa kungenziwanga konke lokhu umhlaba wonke uzalahlekelwa okumangalisayo.
Belilalele kudaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifinyelele ukungena esigabeni seSuper 12 kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa kwele Australia kulezi nsuku. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnqoba wokwenza iqembu lama-Chevrons iqembu lakwele Scotland ngama-wickets amahlanu emdlalweni walocina wesibasi ka-Group B yikho kwelenelise ukuthi lifinyelele isigaba se-Super 12. Intatheli zindaba ezemidlalo uPraised Midlakama uthi ukuphenduka kwamqeqeshi uDave Houghton yikho sekudale umehluko omkhulu ekudlaleni kweqembu leZimbabwe lona ebeseliphenduke umthatshuzwa eminyakeni edlileyo.
Kune-improvement enkulu kakhulu since uDave Houghton waqalisayo ukukhotsha ama-Chevrons ngoba singakhayela i-performance yabo throughout tournament yona leyi bawile 2 badliwa eyodwa la yona leyi abayidliweyo kube ngama mistakes abo awe betting ukuthi beberush amashots abo. Isikole kade besidinga besisincane kakhulu and sibone namhla i-Ireland corrector bona behlwaye ukukuyenza beyitshaya iWest Indies.
Iy'ntatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogwera uthi iqembu leZimbabwe lingabe liphumelele ukuyadlala kusigaba se-Super 12 kodwa kumele lilungisise indlela elidlala ngayo.
Badlale kuhle sibili kodwa sisiya phambili ngibona ngathi simele silungisise ikakhulu laba abaqalisa ukuchaya ibhola ngoba singaluza ama wickets ngokuphangisa kungasiphambanisa kuya phambili ngoba kathi sisehlangana lentshantshu sibili
kusigaba se-super 12 iqembu lezimbabwe likusiba sikagroup 2 ndawonye lamazwe abalisa ele-India, Netherlands, Bangladesh, Pakistan kanye lele-South Africa. Kusiba sikagroup 1 kulamaqembu abalisa ele-England, New Zealand, Australia, Sri Lanka, Afghanistan kanye lele-Ireland. Amaqembu azaphutha imidlalo yesigaba se-super 12 ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kuzibaya zombili yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano ese-semifinal. Udlakama uthi ukufinyelela ukudlala kusigaba se-super 12 kuvele bekumele kwenzakale ngoba ilizwe lezimbabwe ngelinye lamazwe akuzinga laphezulu emdlalweni kakhilikithi.
Sesiya ku-super 12 kathi sesiyahlangana lezinkulu, yikho lapho sesizabona khona ukuthi i-improvement yethu leyi isifikisa ngaphi, ngoba sobala kathi sikuthi asikho kuma-teams lawa asingathi ama-associate nations thina silapho ke kulezi ezinkulu, but nxa sikwezinkulu singaphi thina, ngoba sesiyahlangana nabo-India, bo-South Africa ngamathimu amakhulu.
Imidlalo ye-super 12 iqala kusasa ngomgqibelo lapho ele-Australia elizadlala khona lele-New Zealand. Iqembu lezimbabwe lona lizadlala ngomvulo lapho elizadibana khona lele-South Africa. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ingu-Joseph Njanji.
Ithi Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo ophuma koBulawayo, uWisdom Moyo, odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Mawiza. Yena ke ucula umdumo wekwayito. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Wekwaito uthandwa ngontanga njalo iningi labo lithi libizwe lisabele kulumculo. Silomfana wekazi namhlanje siyakwamukela Moyo, labalaleli bafuna ukwazi imbali yakho.
Izilani ngowisdom Moyo, olomculo ngumawiza, mphuma entumbane, entumbane kogogo. Mfunde ophuma high school, ngafunda la Sibhlayo Polytechnic, kathesi ngifunda eNust. Ngistarta i-Becoming Finance.
Esecondary epheka imculo yakhe ngapha ethaya isikolo njengesikolo.
Umculo ngiqale eMpophoma High School asiku ngiyoshuku khaya la ku drama club. After that ngahlangana lo Clovin. Ngabe ngicula ikwaito yena ubecha umculo we hip hop. Ngomunye engathi umgumile so kathesi lokho ngishaya yona ikwaito.
Wisdom Moyo oziwa ngegama lokuthi ngumawiza exoxa lapho lo Ezra Chisa Sibanda ku live talk namhla sikhangela udlakela lokulwisana ngezombusazwe osolusabalele elizweni ngaphambilini kokhetho lwama by elections nsiza. Singekehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abahlali baka Ward 4 bensiza laba ku Ward 2 eMatopo esigabeni seMathebeleland South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempela nsonto edluleyo. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays besilomculi osakhulayo odabuka koBulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lokuthi Mawiza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhla olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.